Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 esonto mhlaka 1 kuMpalakazi 2019 moKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDC lithi amapolisa namhla adubule abantu bebandlaleli abaguqila uMnumzana Nelson Jamisa ngesikhathi behlanyela izihlahla.
Bedubula ke bobo besebenzisa ama-live lama-rubber bullets kodwa ama-live aqine kakhulu lapho kade kulobukhokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakuzamayo abantu la.
Abanye abalandeli bebandla leZANU-PF abalankani ngokwenziwe ngamapolisa.
Nxa sesibuyela emuva esikhathini sabosmith, esikhathini esasukanyiswa futhi izinhamba ubaba umgabo esokuthi yona amapolisa achaya abantu ahlukumeza abantu kade sokudutshukana, sisebenzisa iposi yenzayo.
Namhla losuku lokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza olo-World AIDS Day okuhlolisiswa kwenziwa ngabantu abalwisana lesifo lesi.
Siyawenza umsebenzi lo mkhulu kakhulu njengalokhu sikhuluma, siyahamba siyekhuluma kumaradio, sikhulume emihlanganweni ethile, sikwenza kungelambatali.
Odokotela lokhu besala ukubuyela emsebenzini besithi kazitsho lutho insukwana akade bezinikwe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi babuyele emsebenzini.
Sibonile isikhala sikapresident ukuthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours. But into elokho sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali.
Ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDC lithi umkhokeli wabo uMnumzana Nelson Jamisa ukuthwe izinhlamvu zombhobho ehlanyela izihlahla emarondela namuhla labanye bakhe. Isikhulumeli sikaJamisa uDkt. Nkululeko Sibanda uthi akula muntu ofileyo eDombodombo Clinic lapho amapolisa asebenzise inhlamvu ezama ukwethusela abalandeli bebandla leli ukuthi basuke kuleyo ndawo. USibanda uthi kulabanye abantu abalimele kusehlakalo lesi esitshiye abaningi bebambe owangaphansi. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Police Commissioner Paul Nyati uthi ngamanga ukuthi amapolisa asebenzise imibhobho. Uthi kusetshenziswe intuthu ehitshayo ukuthi kuxotshwe abalandeli bebandla le-MDC akade besemhlanganweni ongabikelwanga amapolisa. Kodwa ke uSibanda uthi bakhuthwe izinhlamvu behlanyela izihlahla.
Sedombodombo Primary School abantu laba kade belezenja behlome kangako basebeqala-ke ukudubula ukusidubula singenza ngalisho.
Bekungamapholisa kumbe amasosha?
Abaziyo bathi bekungamasosha njalo sokusazakala nje emgceke kweleZimbabwe ukuthi asebethunywa ebantwini ngamasosha kodwa bebegqokeza amapholisa.
Singathi manje lingathi ngobani linangwenu nxa selikhangela?
Singathi amapolisa kumbe ngamasosha akutshintshi lude lokho abantu babakhona bonke bathunywe nguMnangagwa ngithi. Abantu bakaMnangagwa iliqiniso leyo.
Singathi kwenzakaleni baba Sibanda?
Okwenzakalayo ukuthi kukhanye ngani kule njongo lapho yokuthi kulinyazwe ubukhokheli bebandla le-MDC. Ngoba phela sibonile ukuthi bebedubula-ke bobho besebenzisa ama-live lama-rubber bullets kodwa ama-live aqine kakhulu lapho kade kulobukhokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakuzamayo abantu la.
Liza kuphatha njani khonokho?
Indaba ezafanele icubungule kahle njalo ilo msindo omkhulu kakhulu phela ngoba bangadlala ngokudubula bekhangelisa impobho yabo kubukhokheli bebandla bangacasula uzulukazi olandela ibandla le-MDC and siyakwazi ukuthi bona abantu abaningi elizweni leZimbabwe.
Bebelivumele na ukuthi liyehlanyela izihlahla khonapho?
Ukuhlanyela izihlahla akudingwa ukuthi kube le mvumo yamapolisa. Kufana nokuthi sithi thina ukuthi abantwana besikolo bayengena ekilasini ka-form 4 sofanele sidinge imvumo yamapolisa. Lapha kusenziwa abantu bebesizosebenza.
Selihambile yini emapoliseni ukuyabika lokho?
Ngeke sihambe sebike emapoliseni phela ngoba abantu abasidubulileyo sisuke sabalandela sababona besiyangena enkambini yamapolisa.
Mnumzana Dokotela Nkululeko Sibanda, oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MTC. Sixoxe laye eseMarondera. Umnumzana Joseph Chuma, olilunga lebandla le-ZANU-PF, uthi kudida ingqondo okwenziwa ngamapholisa.
Mina nxanto lengiyikhangela kwesi sikhathi angiboni ihambelana lezinqumo zethu ze-ZANU-PF. Lapha ngifuna ukukhuluma njenge-one of the members of ZANU-PF. Kuthi mina ngiyakwazi ukuthi ibandla lami mina engilisekelayo engililandelayo izinqumo zalo mini kanje kanje kanje, and one of our wishes as ZANU-PF was to try by all means ukuthi siguqule umkonomi lowo uvuke ume, siyenze izinto eziqondileyo njalo eziphelileyo. For the first time kube yi-new dispensation, hathi ngokukhuluma ngamazwi kodwa nangezenzo. Pho-ke nxa sesibuyela emuva esikhathini sabo-Smith, esikhathini esasukaliswa futhi izinhamba ubaba umgaba esokuthi wona amapholisa athaya abantu ahlukumeza abantu kanti esokudutshukana, siyabezisithi pho siyenzani. Khonokho kuhle kuhambelane manxele lezi nqumo ze-ZANU-PF mina engikiyo engiyaziyo, unless nxa sokuthi ye-ZANU-PF yenza okunye. But mina engikiyo engiyaziyo ekhokhelwa ngobaba omnangako ayikuvumi konke khonokho, and I wish and hope that into lezi zikhangele, ngoba kwesinye isikhathi umongameli uyabele behlezi sithi kulabantu abahamba naye, kanti ulabantu abamgabe izithende abalokhu begebha phansi kwe-ground amekiyo. One day abona sengukuthi vodlo lolo ekuqikeleka nxa engakunanzelelanga. Sokufikile isikhathi sokuthi na aka avusa inkopa akhangele, angavumeli izinto lezi ezenzakalayo, ngoba baningi abantu abayenza okungayisiko. Abanye bephansi kwe-umbrella ye-ZANU-PF sihamba nabo, abanye bekuhulumente. But into ebukade ngifile kakhulu ukuthi abantu bengagijima uqala ufuna ukublame i-ZANU-PF nje i-ZANU-PF somthetho okuthei. Hayi, so ZANU-PF ihambe yadubula abantu. Amapholisa lawa esikhuluma ngawo ngamapholisa omuntu wonke, and otherwise vele mina ngaze ngitshele lapha authoritative ukuthi amapholisa amaningi ngayo MDC, ngoba yikho lapho abavotela khona, abasivoteli thina.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lebandla le-ZANU-PF. Sixoxe laye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abantu abaningi bathi sokuzima ukuthi bathole amaphilisi okuthundubeza igcwane lengculaza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lwe-World AIDS Day. Usuku lolu lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Communities Make the Difference. Kuhlolisiswa okwenziwa ngabaphila legciwane leli, inhlanganiso ezizimele zodwa, abahlala lozulu abafundisa abantu ngesifo lesi, labo bonke abakhuthaza ukulwisana legciwane lengculaza. KweleZimbabwe usuku lolu lunanzwe eMaswingo, lapho umphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo okhuthaze ukuthi abantu bancedane ngokulwisana legciwane leli. Umhlaba wonke jikelele wathatha izinqumo zokuthi abantu abaningi babekwazi isimo sabo, abantu bathole amaphilisi okuthundubeza igciwane leli njalo behlise inani legciwane emzimbeni yabo ngesilinganiso sokungamajumi ayisitshiyangalolunye, 90% ekhulwini kusiyafika umnyaka ka-2020. Uze sizwe ngokulwisana legciwane lengculaza langesihloko salonyaka sosuku lwe-World AIDS Day, sixoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ophila legciwane leli.
Siyawenza umsebenzi lo omkhulu kakhulu, njengalokhu sikhuluma, siyahamba siyekhuluma kumaradio, sikhulume emihlanganweni ethile, sikwenza kungelambatana ukuncedisa abantu ukuthi bazwisise ukuthi kababodwa phakathi kwalinto. Into le ikhona, yikho kuthiwa human, angithi u-H lwami kumele ukuthi yinto etholakala ebantwini, abantu kumele bayasethe bayemukele babone ukuthi bangancedakala njani. Siyenze imizamo yonke. But iZimbabwe ile corruption e-professional ukuthi imali zona lezo zazifilele ebantwini lanxa bengakhuluma bona bengale phezulu. Into ehluphayo ukuthi akula umuntu ongehlaye phansi ayezizwele ebantwini, kodwa phezulu ngapha abe beklabalala bebanga imisinzi eminingi kakhulu angani kulolu thwaba lwenzayo. So sicabanga ukuthi kakube le nto ezibambekayo ezincedisa abantu, lathi mzamo siyenza bonke abantu besenza kube lezinjanyana. But manje kukhanya ngomumo wethu wonke umuntu usethatha esingakubizwa kuthiwa i-advantage of the situation, benza ubuqili bonke obungatholakala.
Ye, so kodwa-ke liyathola yini ama-ARV? Ahlupha yini kumbe atholakala?
Umhlupho esilalo khathesi eqinisweni elikhona atholakala go uyikufica ukuthi abanye abantu akade benathi olunye uhlobo lwama-tablet sebekhithiwe abangeniswa esingakuthi ngenye i-regime kubangelwa yikungatholakali kwama-tablets wona lawo. And futhi uhlupho olukhulu omongikazi esingathi ngodokotela kabasatholakali, okwenza ukuthi impilo zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane babe lohlupho olukhulu kakhulu, not only bona but ebantwini nje ukuthi bathole ukusizakala. So singathi ayatholakala kawatholakali, kwesinye isikhathi wakwanisa ukuthi uphiwe okwenyanga ezintathu, khathesi sebesenza ukuthi uyaphiwa ama-tablets maybe for 10 days, for 20 days, kumbe for a month.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngomunye wabaphila legciwane lengculaza, sixoxe laye ekoBulawayo. Odokotela abaxotshwa umsebenzi baphiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa insuku ezimbili ukuthi babuyele emsebenzini, bathaya phansi ngenduku besithi akukalungiswa konke okubahluphayo. Udokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yabodokotela abathuthukayo eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi lokhu bexoxisana leziphathamandla zikahulumende kanye labafundisi abacele ukuthi uhulumende abaxolele. Uthi kusakude phambili ukuthi babuyele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhuphuli iholo labo njalo kathenganga imitshina lemithi efunakala ezibhedlela zelizwe.
Lokho sisanegotiata lama-mediators lano Archbishop Ndlovu uyabe sikhulumela, thina sikhuluma inkalazo zethu la ihamba siyakhuluma ku-president Mnangagwa. Okwakhathesi inkulumo lokho ziqhubekela phambili njalo sibonile isikhalazo sikapresident ukuthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours, but into elokho sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali, njalo izikhalazo zethu zonke ezazihambisa uhulumente bebengakazikhangeli. So sisanegotiata, sisakhuluma, sile njongo yokuthi lapha esizavumelana khona sizavumelana ukuthi sibhadale imali ekwanayo, njalo izikhalazo zonke ezikhulunywa ngodokotela wonke ziyakhangelwa. Xa kungakhangelwa lokhu, hayi singabuyela emsebenzini.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Udokotela Paulina Sikosana umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela eZimbabwe Health Service Board uthi bamelele ukubona ukuthi odokotela bazabuyela emsebenzini kusasa kumbe haji.
Sizabona kusasa ukuthi ababuyanga emsebenzini kumbe babuyile, then amanyathelo akhona azathathwa kusasa sesibonile ukuthi babuyile kumbe ababuyanga.
Udokotela Paulina Sikosana umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela olwe Health Service Board. Sokulungiselelwa ukuvezwa kwenoto kwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe okubikwa ukuthi ulenoto edlula kancane phose ibhiliyoni lengxenye $1.6 billion. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi kula magqwetha akhangelane lenoto kaMoyi abalungiselela ukuveza emthethwandaba inoto egoqela iBlue Roof, imota eziningi okumangalisayo, amapulazi alijumi lasithupha, inkomo ezinkulungwane ezinhlanu 5,000, ama-combine harvesters alijumi lanye, izakhiwo eziningi eHarare lemaphandleni, ikakhulu kozwimba lokunye okujiyeneyo. Kukhanya engani umnumzana Terence Hussein igqweda lemuli yakomgabe yilo elikhangelane lokwabiwa kwenotho kaMoyi. Abantwana bakaMoyi lo mfelokazi uGrace Mgabe bakhangelelwe ukuthi bathole inotho enengi labanye abosendo lokomgabe. Kusenjalo uretired General Constantino Chiwenga kubikwa ukuthi utshele abakhonza e-Roman Catholic Church ukuthi ubebulawa ngumphimbo njalo wahlala inyanga eziyisithupha engaboni ilanga. Lokhu kwethulwe njalo liphephandaba le-Sunday Mail.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930,
13860 lagu 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Manje ke sike siqoqe ngenza amasiko lokuphila kwabantu suku zonke.
Singana masiko
wesenzi wemandla.
Yena baba mkhulu. Babe lobola
usenzi.
Njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo Zulu kandaba, siqhubekela phambili inqoqo esiyenze lenduna uMathema. Lapha sikhuluma ngamabizo emigwaqo etshiyeneyo okusanda kwethulwa ke nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siyabona ukuthi ke kuningi abantu abangani bakhonona ngakho, pho ke ngakwenziweni. Ake sizwe ke induna ixoxa ngodaba lolu.
Into yombali and okudingakala ukuthi abantu bethu bayifunde, bayazisise, bayigcine futhi ibekwe kuhle. Kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwazi ukuthi kulo mzilikazi. Abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamalo kithi bonke. Ngenzani ukuthi nxa kuzathintshwa amanye amabizo kula bantu abaningi, kufanele ukuthi kukonsultwe abantu, kunanzelele ukuthi ukuqakatheke wabantu phakathi kwesizwe sakibo, ukuthi kungabi ngabalutshwana abadisayidela abaningi. Abaningi babe yibo abafaka izinto bafake le mbono yabo. Engathi i-consultative process, it's a very important issue eyenza ukuthi wonke umuntu abe le buy-in. Kungapho kuvuka nje izinto zimilelane ngamakhowa, kakusibambi kuhle njengesizwe. Isizwe lathi singeze sicabanga ukuthi ngakubekwa maqhawe njengezinduna, ngabe lathi sike saboniswa, savizwa, saphiwa la ma-suggestions ukuthi besicabanga ukuthi lokhu ngukuphathiso, lokhu ngukuphathiso. Kodwa hhayi, mbona nganazange kwenzakale, kwenziwa ngabalutshwana esingakwazi ukuthi ngobani futhi. Kusithiya ngaphandle, kanti-ke imbali, ngasikhuluma ngembali yelizwe kumbe yomhlaba. Abantu abayibo vele abanikazi bokugcina imbali yithi phela amakhosi lawa ezakhiwa inkosi yethu umzilikazi lapha kwamachobana. Embone ngani lokho esigakathekile nje, nanku la makhiwa kazange adilize ubukhosi bakithi babuthiya belokhu ebunjalo. Ngobabenanzelela ukuqakatheka kwabo. Kodwa thina sesithi-ke athesi-ke abantu abamnyama, mbone ngani umuntu omnyama ungani sehlisiwe kakhulu kulalapho akade khona isikhathi esiningi.
Kwenziwa kwini khonoku nduna Mathema?
Angazi ukuthi sekuvela ngaphi ukuthi abantu bathiwe eceleni na kudinga into edinga bona, ngoba abantu bona bayebele yibo okufanele babe mqoka, kubabe yibo ababala kuqala. Ngokuqakatheka kokuthi into le izosebenza phakathi kwabantu abaningi, ayizisebenza kwabalutshwana.
Mbonge kakhulu baba Mathema, ungadini lokusasa baba.
Lala mbongile babuduli.
Ye, libona abantwana.
Hayi siyabonga.
Hayi ke udaba lethu luma lapha-ke namhlanje, lapho enxuka khona le nduna uMathema. Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola.
Sibabe lobo lokoko
senziwe manje.
Kangele zinye
ezizwe.
So isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, simpapo omuhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lofika ezweni Nyoni, obelilunga lohlelo lwe-Young African Leaders Summit kulumnyaka ngaseGhana. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Uhlelo lwe-Young African Leaders Summit yilo ludaba esilalo egudwini namuhla. Awusitshele okuningi bhuti.
Njengabadelegate ade siphumile sihlangene kusummit nale njongo yakhona kade kuhlanganela ndawonye ukubana sidrafte i-Africa Youth Manifesto eyiyona ezaba i-declaration ezahanjiswa-ke iyenikezwa abaphathi bezigaba phinde futhi yepresentwa ku-African Union.
Uhlelo lolu lujonge ukulithuthukisa njani njengentsha edabuka kwele Zimbabwe?
Uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abatsha ukuthi kubana kumele bephatheke enhlelweni zonke zokuthuthukisa izigaba, bezithole bephatheka, bahlanganela ndawonye labantu abadala. Akusikho ukuthi kusamithe naleyo besifundisa ukuthi thina yethu kumele sibe ngama-leaders, but kumele siyenelise ukuhlanganela okujonge ukuthi kuyafundisa ikakhulu intsha yeZimbabwe ukuthi kumele izithole iphatheka enhlelweni zonke ezenzakala esigabeni ezokuthuthukisa isigaba. Njalo uhlelo lusincedisa kakhulu ukuthi sigcina sinanzelela ukuthi iZimbabwe akusiyo yodwa ephakathi kobunzima, kodwa lamanye amazwe ase-Afrika futhi nxa sihlangene nje amayouth ukubonisana kwethu, sishiya ama-experiences ethu besinazelela ukuthi lizwe lelizwe lalo lalaphi elieni lisakhona libe lanapho futhi elehluleka khona.
Nyoni, uyazi ngesikhathi esinengi inhlelo ezifana lalolu hlelo zijonge ukukhuthaza intsha ukuthi ibe lobudlelwano labatsha abadabuka kwamanye amazwe. Ubona ngani kuqakathekile na ukusebenza ndawonye labatsha abadabuka kwamanye amazwe?
Ya, lolu hlelo liyasinceda kakhulu njengabasha njengoba luhlanganise amazwe wonke e-Afrika ukuthi sibe lobudlelwano simanyane, sinanzelele ukuthi thina amandla ethu njengabatsha be-Afrika angaphi, siphinde sinanzelele futhi njalo ukuthi thina kanti kungaphi lapho esike thisa khona silungisise. So sinazo ukuthi i-summit enje so iyasinika i-challenge kakhulu thina njengabatsha beZimbabwe ukuthi kumele sizithole siphatheke emsebenzini yonke yokuthuthukisa izigaba zethu.
Ngaphandle kwakho kulabantu abangaki abadabuka kule Zimbabwe ababe yingxenye yalolu hlelo?
Kulabanye futhi abanye abangu-6 kodwa basuka eHarare, mina ngapha eBulawayo. Ngiphume ngiyi-1 ukuthi ngigcinisa ngimela i-Martin North Matabeleland eSaudi le-Midlands kanye ndawonye leBulawayo.
Ubona ngani uzasebenzisa ulwazi lwakho kanjani ukuthuthukisa ontanga?
Ngijonge ukuthi lami ngizafika ngisebenzisa ulwazi lona lolo sengithe ngaluthola ku-Young African Leaders Summit ukuthuthukisa abatsha. Njalo futhi mina ngisebenza e-ORAP ngaphansi kogatsha labatsha. Yekutsho ukuthi kube yisifuso esikhulu sibili njengoba la i-ORAP isile open door policy yamayouth ukuthi ivulele amayouth i-department yakuthi ebuya amayouth lawo sizosebenza lawo ndawonye enhlelweni zokuthuthukisa izigaba.
Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi ngebuhlelo.
Abafisa ukuthola olwazi melana ngohlelo lwe-Young African Leaders Initiatives ngababuye emahofisini e-ORAP ku-16 Boone Avenue e-Richmond. Mina ngitholakala kunumber 0775953691. Then abafisa kulandela imisebenzi esiyenza njenge-ORAP bengasilandela ekhasini le-Facebook at ORAP Zimbabwe. Lisale kuhle.
Hayi, ngikuswile fike ezweni, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo futhi. Mthakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter, njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwena loko lamhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Kwamanje sesikhangele ukuhambelana lezikholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi sengamukelwe kuhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukuba sikhangele udaba lokuthi kanti sizwisisa njani imicabango kaNkulunkulu lamacebo akhe ngile nhloso yakhe ngempilo zethu. Ngifuna ukubala kuzaga ichapter ka-19 verse ka-21. Ithi umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi eza kuma. Ngakho siyazwisisa ukuthi isikhathi esiningi sonke siyabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi ngiyenze lokho, kumbe uNkulunkulu umbizele ukuthi ngiyenze lokho. Kodwa into esuka iphice abantu abaningi ukuthi kambe kuyini ezintweni eziningi engabe ngifisa ukuzenza, kumbe ngibona ngani ngiyakwanisa ukuzenza kakahle. Yiphi into eyiyo emqoka efunwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze? Ngakho siyahlangana lapha kuProverbs. Uyabhala uSolomon uthi yena angabe maningi amacebo umuntu angabe lawo, kodwa inhloso kaNkulunkulu ngempilo zethu lokuthi uNkulunkulu ufisana yikho okumayo ekugcineni. Abantu abanengi kwezinye isikhathi singangena esigabeni sokuthi sifuna ukwenza izinqumo silandela imicabango yethu. Siyafuna ukwenza izinqumo silandela ukuthi engxenye yinto ekhanya ithandwa ngabantu abanengi kumbe into engasiphakamisa emehlweni abantu. Kodwa umbuzo okhona ukuthi kambe khonoko kwenzayo khathesi yikho yini okubizelwe nguNkulunkulu ukuthi kwenze. UNkulunkulu wasinika sonke izipho izifiso ezehlukeneyo. Ngizaqala ngokuthi manje umbuzo ongaba khona ukuthi kambe ngizwisisa njani ukuthi lokhu yikho okumele ngikwenze engikuthunywe nguNkulunkulu. Okokuqala okumele sikuzwisise ukuthi kumele wena ukwanise ukuthi ube lazi iphimbo likaNkulunkulu kumbe ukukhuluma kwaNkulunkulu. UNkulunkulu ukhuluma lathi ngendlela ezehlukeneyo. Kwezinye isikhathi ungabe kungamaphupho ethu, kwezinye isikhathi ungabe kuyimicabango eyabe lokhu itshona ibuya ngaso sonke isikhathi. NguNkulunkulu eyabe ekhulumisana lathi esiqhweba ukuthi akunanzelele udikho lokhu engifuna ukuthi kwenze. Kwezinye isikhathi uNkulunkulu kwabanye abathandaza kakhulu angabanika lo mfanekiso. Umuntu abone sikuthi uNkulunkulu awuntshengisa lokho. Kodwa umbuzo omnendlayo ukuthi kuyini empilweni okukuhluphayo wena? Nxa ukubona into leyo kuhluphe kakhulu, siyakwazi ukuthi umama uTeresa owayesebenza eRoma, siyakwazi ukuthi yena wayehlutshwa kakhulu yikubona abantu abampofu, wayehlutshwa kakhulu yikubona abantu bedubeka. Lawe yinto yini esenhlizweni yakho? Kuyini okukuthintayo nxa ukubona? Kwezinye isikhathi engxenye ungabe kukutshengisela ukuthi kuyiphi indawo uNkulunkulu akubizele yona. Kulabanye abantu abathanda ukufundisa abantwana, kulabanye abathanda ukukhangela abantu asebebadala, kulabanye abathanda ukuchumayela, kulabanye abantu abangabomelusi abalalela indaba zabantu, umuntu aqalisa ukuncedisa abantu. Kutsho ukuthi kumele ukhangele ukuthi khonapho-ke uNkulunkulu wena ukubizele ngaphi, ubusuqinisa-ke ubizo lwakho. Ngakho namhlanje umbuzo oqhakathekileni lawo ukuthi wena ubizelweni na uNkulunkulu. Sesiyokugcineni komnyaka, sesiyaqalisa umnyaka omutsha. Kambe sho awubonto oqhakathekile ukuthi ukuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ukubizelene. Ukuze nxa uqalisa umnyaka omutsha, uqalisa ukukhangela izinto zona ezuNkulunkulu akubizele zona.
Akuyiphethe mfundisi.
Yathandaza igama likaJesu ukuba singabizi impumputhe, singaphonguhamba nje senza izinto. Kodwa uNkulunkulu wami siqonde nta njalo siyathandaza sesigqiba sithandazela laba abangezwa kuhle baphilise ubasilise egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo ungathinela kusasa.
Batilala njani ngela matamba, inyoni ivane ngela matamba, njani lala njani ngela matamba, dumiso kumetega na matamba, ubaphethe njani ngela matamba, ichila moya ngela matamba, baitanda njani ngela matamba, upita mgomo ngela matamba, kwatubamba njani ngela matamba, Josefu Tembo ngela matamba, Jale ngela matambo, netai moyo gana matambo, kutu chanta jale ngela matambo, matinda njohu gana matambo, yanuvana jale ngela matambo, tito pagevi gana matambo, na yu chanta jale ngela matambo, taitasi machola gana matambo.
Loke umkhulu kalamo umaji majayiva nofela sitichila moya. Singakhlukani ngothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla le-MTC lithi amapolisa adubule abantu bebandla le-MTC namuhla ngesikhathi behlanyela izihlahla. Namhla lusuku lokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza kule World AIDS Day. Odokotela lokho besithi kababuyeli emsebenzini ngoba uhulumende akalungisi lutho. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngukhipsuke ngisithi asidibaneni ekuseni ngo 6:30.